IZimbabwe leyo yazi for human rights yenze kahle ukuthi emthethwandaba kuyamisa ukuganga lokho okufuna ukwenzakala. Zintathu izinto ozibonayo kulokho okukhalelwa iZimbabwe leyo yazi for human rights. Okokuqala ukuthi nxa kulomthetho umele ulandele, umele uhlonitshwe. Okwesibili ukuthi ukubuthanisa abantu kuzafaka abantu engozini yomkhuhlane we-COVID-19. Okwesithathu ukuthi abantu kabasoze baye baza kwesaba ukuthi bayehlangana kulapha ababizelwa khona ukuza kwenzuka ukuthi umthetho udlule kuthiwe khona uvunyiwe kanti kawuvunywanga abantu bebengayanga. Ngakho ke zona lezi zinto zintathu, ukuhlonishwa komthetho, ukwesabela umkhuhlane lokuthi abantu bazagcina bengayanga kuyona leyo ndaba ababizelwa khona. Kodwa kube sekuthiwa hayi imhlangano sayibiza abantu bavuma, besithwa abantu abathathu ababe baqhube bevela la beHarare.
Kona Ncube, kuyini okuphuthumayo okwenza uhulumende aphithizele kangaka ujaheni?
Uhulumende ujahu kona, ujahu udiliza, ujahu ubusa kabi, ujahu kuba nguntando kayiphikiswa, ujahu udiliza ilizwe. Ngabe bebuya lesisekelo sombuso beguqula isisekelo sombuso besenza okuhle, ngabe kakumangalisi, ngabe kakukhalisi. Okukhalisayo ukuthi bajahu kona baguqula isisekelo sombuso balulaze umthethwandaba ukuze upresident abe nguntando kayiphikiswa, ubusabuse kuze kube phakade. Kodwa ngabe babuya beguqula isisekelo sombuso besenza ukuthi kube le free and fair election, kuhlonitshwa amalungelo abantu, kube le independent judiciary, kube le independent media, ngabe bebesipha amandla intatheli izindaba ukuthi zisebenze ngendlela ezifunayo, ukuthi abalwela amalungelo abantu basebenze ngendlela efunayo, ngabe bebesipha amandla okulwa le nkohlakalo ye-corruption, ngabe bebesenza ukuthi leli lizwe lime ngendlela ezahlonipheke emhlabeni, ngabe kakula muntu okhalayo ngokuba yikho esikufunayo lokho. Kodwa abakwenzi okufunwa ngabantu, abakwenzi okufunwa ngumthetho womhlaba, abakwenzi okufunwa isisekelo sombuso, abakwenzi okuzavikela amalungelo abantu, benza lokho okuzavikela bona ezihlalweni. Yikho okuyinjongo ye-amendment le.